So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mthokazo omuhle ngolwesivili mhlaka 18 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele kwehliswe na imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Abahlali benyathime abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukuboshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili $20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane $1,000. Okuyimali yamabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki edluleyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kuliviki kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi limali iyaqhubeka injalo njengokuhlelwa kwayo kumbe iyehliswa. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho iParliamentary Legal Committee iyo ezaphatha lolu daba namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abancintisa kukhetho sebeqalile ukubhalisa enkantolo yeNomination Court phambilini kosuku olukhulu oluhleliweyo mhlaka 21 kulinyanga. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube uthi abebandla lakhe labo sebeqalisile ukubhalisa kepha ukhala ngemali ehlawulwayo.
Sisezeki njengebandla sisiyadinga ukuthi kube lama-signatures abantu labo okumele basayinele labo abafaka amaphepha. Sibonile bebekhona abambalwa abantu abangela mabandla abazimeleyo akade labo bekhona. Kukhanya ukuthi bayabuza ukuthi umsebenzi wakhona uhanjiswa njani. Kodwa sibe lohlupho esihlanganelayo ukuthi omunye obefuna ukuba yi-candidate kakhansila ephumula. Ugcine ethola ibizo lakhe lisemagwegwe kodwa lile address yephumula okuyikuthi from ward 26 eserejistwe kuward 29. So ngoba kazangayolungisisa akuseyi kutshintshwa. Okutshengisela ukuthi abantu lokho besiba lohlupho lokuthola amavizo abo abanye babengazithola ngesikhathi sokuyachecka kumbe kuyaqaza ukuthi yonke into ingabime ngendlela. Lokho bethola nje ukumangaliswa okukhulu ukuthi amavizo kukhanya izeki ayenzanga umsebenzi oncomekayo.
Sike sezwa likhala ngokuthi imali ehlawuliswa abafuna ukuncintisa ama-candidates iningi kakhulu. Okuludaba oluke lwafika enkantolo yathi alulungiswe yiPhalamende. lilayo yini imali alayo imali ama candidates yenu
siloko sisakhala njengamanye amabandla ukuthi hayi imali le okumele ibhadalwe ngabantu ukuze bancintise inenge kakhulu esibona njengebandla ukuthi iba ngomgoqo ekutheni abantu babe loluhlu lwabantu abaningi abangekhekhetha kibo ubukhokheli ngathi njalo kusuka kube ludaba lokuthi ilizwe selifuna ukuthi libe lokhetho olubhadalelwa ngabantu abancintisayo kukanti kumele kube yinto ebhadalwa nguhulumende ngokuthi uyabe ekwazi ukuthi lowo ngumsebenzi oqakathekileyo umsebenzi wokukhulisa intando kaZulu kweleZimbabwe so uhlupho lemali lukhona asiziboni siyithola imali engafuneka yonke nxa kuyikuthi ama candidates asingaze sifikelele la ngakuloko kufuneka 1000 emuntwini asiziboni siyikwanisa leyo mali njalo kasiboni amanye amabandla ngaphandle kweZANU-PF abangayikwanisa leyo mali ngoba kungena bandlela icupha kuhulumende njalo silethemba lokuthi lokho okukhulunywe yinkantolo yeconstitution ecubungula constitution kulandelwa kwayo ukuthi kakulungisiswe yinto ezizalungisiswa sikhangelele ke thina njengebandla leMDC ukuthi sisebenze lamanye amabandla oweCCC ola izanu abakhona bona bokuzana abangabe belomqondo ukuthi idemocracy yethu akumelanga ibe lemigoqo ivinjwe zimali ivinjwe into okungamelanga ziyivimbe kumele kuvulelwe labo abafunwa ngabantu bangavalwa imali ukube sokusike ngathi sokuyibukho keli wabantu abacebileyo kuphela kumele kube ukukhokheli obuvele abantwini bezibhabhu bonke jikelele bethunywa ngabantu befeza intando kaZulu ukuze ilizwe lithuthuke
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC Abahlali benyasime abangamashumi amathathu lasithupha 36 abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhe bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza iwofisi yeZANU-PF kanye lezindlu zabanikazi enyasime ngeviki edluleyo. Abantu laba bamiswe emthethweni laba kamantshi etshitunguliza izolo amagqwetha abo acela ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze icala labo lithethwe bevela ngekhaya igqwetha labasolwa umnumzana Freddy Masari Revu utshele iStudio 7 ukuthi umantshi uthe abasolwa laba kumele baqhubeke bevalelwe andubana ethule isinqumo kusicelo kusicelo sabo sebail uthe njalo abantu laba bamsulwa kanti njalo uthi abanye babo ngabantwana besikolo abanobufakazi bokuthi bebengekho lapho okubika kwenzakala khona lolu dlakela Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi isekela uhlelo lokuthi ababalisi bakhalale umsebenzi ngolwesihlanu okulusuku lweInternational Day of the African Child bekhala ngeholo eliphansi. Uhlelo lolu luqoqwa ngababalisi abakumanyano abawubiza ngokuthi Teachers for US Dollar Movement. Lumanyana uthi ababalisi kumele baholiswe ngedola laseMelika futhi umbalisi othola imali ephansi kumele ahole inkulungwane yamadola elamakhulu aphezulu kwamabili 1260 US dollars sixoxele sikhulumeli siyathuzi umnumzana Themba kuye moyo yena othi labafundi akumele angabaye esikolo ngolwesihlanu
mhlaka 16 June ilanga lomntwana wase Africa phecelezi African Child Day sikhangelele ukuthi thina eZimbabwe lapha singayi ezikolweni izikolo zingabi lomuntu okhona ababalisi labantwana bezikolo okunye kwezizathu esikukhangelayo lapha ikolo lababalisi imfundo eneleyo kumbe esuthisayo ebantwaneni bethu abangabafundi labantwana bethu njengoba thina ababalisi singabazali. Okunye esikukhangelayo yikuphepha ngesikhathi lesi sokhetho. Nxa sikhangela indlela okwenziwa ngayo ezikolo, ukusetshenziswa kwezikolo, ukwethuselwa kwababalisi, ukusetshenziswa kwabantwana emaralini, sithike thina indlela okumele kwenziwa ngayo kayiguquke. Iholo lababalisi kalibuyele kuzinga elihle, and izinga elihle nxa sikhangela phecelezi okuthiwa yi-living wage, sikhangelele ukuthi umbalisi okugoqela lezinye izisebenzi zikahulumende bephiwe i-$1,260 kube yimali encane eholwa ngumuntu oqala ukusebenzela kumbe obalwa ukuthi uhola imali encane eyisisebenzi zikahulumende.
Khathesi ungathi vele umbalisi uhola malini njalo iyimenelisa okunganani?
Umbalisi kathesi eZimbabwe njengesisebenzi sonke sikahulumende kahole. Angiboni ukuthi singakhuluma ngokuthi kuthiwa umbalisi uyahola, sikhuluma nge-RTGS, sikhuluma ngeZimbabwe bondi kumbe ibondi kumbe idola. Ngokunjalo kuyinhlamba enkulu ukuthi ngikhuluma ukuthi umbalisi unikezwa 70,000 RTGS, kuyinhlamba enkulu kakhulu.
Lapha ubona libambana lonke njengababalisi ngitsho laba kubo zimta lezinye inhlanganiso yini kumbe yini kuphela abe teachers for US dollar?
Uma sikhangela indaba yeholo ayisadingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukuphepha ezikolweni ngesikhathi sokhetho akudingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukusetshenziswa budlakadlaka ngabezopolitiki kwezikolo akudingi njalo amalunga e-ATUS okanye amalunga e-teachers for US dollar. Kudinga umuntu wonke ongumbalisi, kudinga umbalisi wonke. Okunye engithanda ukuthi nguveze kumbe ngikutsho, i-teachers for US dollar igoqela ababalisi bonke, akukhathalekile ukuthi ngabayiphi inhlanganiso okanye i-union.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokudula kwezinto ezitolo zisithi lokhu sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla, nanko phela lasemasimini azitholanga lutho. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugukudeka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Siyaswele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise, akula mali. Izitolo athesinto zankhona ama-price ankhona alubhethe. Sisukela kuthiwa $3, amafutha kuthiwa $4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abenye uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Besifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avele kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle. kuhle uba vele asivunanga kulalo uthi emasinini so asikwazi lokuthi vele siza kwenza kanjani lonyaka
umnumzana sethelo mpofu laye okhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo
indlala inenge bantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubonti abantule efemily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo so le ntengo vele imbona yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhe ngoyeni susidlala zindumba zona ezoqeda idubo bonaba ukwala amafutha
umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa yikusweleka kwamathuba emisebenzi
ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kwela bethengisa something bezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchise dinner enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidilivelela inkuni kona bezokupheka ngama-five use umuntu kona bezokuthiwa yimali
ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu unkosikazi siphathisiwe mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola lemelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019
sokudula amahulisela amaningi ngathesi vela ngengekho khesi yabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodwa odivele lanxa uyithwele ngefoni yawufaka lokuthi awula mali
umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla
sifisa ukuthi uma kungaba lamaloan sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment ugcwalise ishopu yakho uyigcwalise ishopu okuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodala ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyikweletile
unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana
ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank enye Zimbabwe Community Development Bank eyinye ngeye Women's Development Bank so zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities
abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini
sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZim Live ithi ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kweqembu labasekeli bezanu PF elizibiza ngokuthi Swikiro for ED elilamalunga aphume ephethe ibhakane lemfanekiso yamakhosi amaNdebele umzilikazi lolobhengula bendawonye labesishoneni usekuru kagubi lombuyane handa okulibhakane ebelibhalwe ukuthi unobhengula umzilikazi labanye ababili laba ngamadlozi asekela umongameli Emmerson Mnangagwa iphephandaba le-Chronicle lona lithi ibandla lezanu PF lihamba phambili kumalungiselelo okhetho sokuyisikhathi sembiko yenu
njani basakazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni hhayi unowambono ngelizwe lasezimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga
Studio 7 Studio 7 sayibonana enkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli eyi ha siyabezwa mpela baphawula abantu baphawula silibathizana iPF bafuna ukuthi kuyibuyele embusweni kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile into yokungadlumelana le into yokudividana kahle kahle singama-opposition party manje
ungabheka i-triple C ngathi ihamba phambili, but manje thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama-overseeing party. Ukube kuthiwa kwenzeka kube bayachasa i-triple C, bagcwalise i-triple C ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafaka imithwakazi nakhona kuyabe kulungile. But le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi lento iyenza kanjani, ukuthi kube kuyakuba khona i-overseeing party ethatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu. Because manje lento esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso yilento yokudividana, into eyenziwa izandla and iyinto embi kakhulu kunalento yokudividana. Into yokubandlululana iyinto embi kakhulu because iyo into yalimazibizwe kakhulu, because ku-MDCT lapha oku-TCC oku-MRP laphana kulabantu abanomqondo omhle laphana ukuthi iZimbabwe ingangaphambili, kulabantu abanomqondo omhle kakhulu. So le mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganiswe ibe into eyi-1.
Studio 7 ninjani? Mna ngilana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo, bakhala ukujontshela inkomo lamadonki. Bezasala bekhala njalo nje besiyavikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi wona lawo masela vele ajontsha lamapholisa. So kona into engazinceda ngakho ukuthi beloko izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele, ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi likhala ukuthi bajontshela. Uma bengakuloyanga ngabantu khonoko ababulali bengancengi labo beloye ngokuanti bona abanamandla okubulala ukuthi bengayi. Abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoke bebabambe babengesikhathi bona bekhangele ethatha esilindile silale sizezwa bona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala.
Emsakazweni ngumpofu okhulumayo kuyala enkaya. Ngithake ngiphendule ubaba uMantsheza usiyele uMngweni ngalo mbono awutshoyo ukuthi abantu beZimbabwe balunge kakhulu. Uqinisile ngampela ngampela, uyazi sitshela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami, ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani. Ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zinjalo. Abantu baseZimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina, kufana nengane mawulazo ekhaya. Ungahlala uzishaya uzifake induku, uzifake induku, lanxa uphakamisa isandla ziyafika, lanxa ungakhwehlela ziyavuma zithi yebo baba, ukhwehlela ungazange wabiza muntu. Yikho okwenzeka eZimbabwe. Bese ngiza kubaba uThumi, hambe yena uma esithi imali yaseZimbabwe la maphepha la khona la esithi imali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali, yena njengoba enjalo enguthume ngibaba enjalo uyayithanda yini yona imali yaseZimbabwe? Ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wani othanda nje ukuthi abe ngumuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaopposi into angakhulumi umbono wakho osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe. Ukhuluma umbono wokuthi usapota izandla, ayikho into le ayikhulumayo kwakuthuma.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphila bafowethu. Njengona ma elisini sekhoni sesondele bafowethu, ngowambono bengafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singamanti singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty ebe in power for all these years, almost 43 years kungelanto abayenzileyo, ukuthi sizame ukuthi sithathe lo mfana ongathathi kulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani iZANU PF le. Ngoba ayikho into esenzele yona, njalo ayikho into ezobe isenzeleyo yehlulekile. So loku ngakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane, sihlangane sivoteni agenisile ubaba lo, and then ke simbone ukusifakele umfana losi omncane mhlawumbe ukhona intshintsho ongaluyenza. Ngoba kulaba angiboni ukuthi khona bangakwenza behlulekile. Iminyaka all these 43 years be-green power, ayikho into abayenzileyo. So ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusika ngani ukuthi ngabe siyahlangana, and then okuningi sizokubona sekulandela. Ngiyabonga ngundlovu la usemaselubane, ngiyabonga kakhulu.
Yeye salibonani bahloniphe ku-Studio 7, salibonani salibonani. Ngiphinde ngibuye futhi Ntemba, i-voice belike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siza khamuzi for abantwabethu from Simelamela up to Mkhampo Secondary School esabona kulobungozi bokuthi abantwana bahamba kwelinye isati elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathu yonke into ukuthi lesisenkingeni. ukuthi ngitshe ngise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi satsiza kamuzi sakuleka ama 100 rand per person yikho libona khona kho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lesiboni izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for ulendlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku studio 7 ukuthi abazali bazize beqakathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonge kakhulu okukhulumayo ngukheimoyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho la njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo ye-Miami eFlorida namuhla ngemva kokuvulelwa amacala ngamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha ale mfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni esenqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump wetheswa njalo icala lokuvezela abanye limfihlo ngaphandle kwemvumo kahulumende. Kodwa uTrump uthi uyahlukuluzwa. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ehlala eMelika njalo isiphathamandla seMDC umnumzana Denmore yo.
No one is above the law. Ngezinye indlela lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi ungubani noma ungu-former president or noma nguwe olidayo opposition kuma Republicans ukuthi ube ngu-next ukuthi u-challenge u-Biden kuma elections ka-24 okusalayo mawenze icala kumele uthoniswe and i-rule of law icho njalo ayikhethi. So lana okuqakathekileyo ukuthi abantu banakelele ukuthi wa okokucala kulecala na elenziwa ngu-Trump makuyi ukuthi icala likhona therefore yes kumele athoniswe. Owesibili abantu okumele bazibuze khona ukuthi icala leli liqakatheke kanganani ku-security yelizwe le-America and masikhangela amacala ayetheswe u-Trump awungu-37 okhulume ngawo kulamanye lapho akhuluma even ngezikhali ze-nuclear ukuthi uTrump wayediscussa lezo zinto plus lokuthi agcine lezo mfihlo okungekho emthethweni licala elikhulu kakhulu lelo. So I think abantu noma ama-Republicans bemthanda uTrump okusalayo ukuthi kumele bananzelele ukuthi icala licala regardless ukuthi ngubani olenzile.
Ngokwakuqala lokhu ukuthi umuntu ke waba ngumongameli weMelika avulelwe amacala enkantolo kuyiwa phambili leyo asiyonto esizabona isiba into yansuku zonke yini abanye abake baba ngumongameli labo sebevulelwa amacala.
Well uma kuthi bawenza amacala then makavulwe. I think mina yinto enhle kakhulu ezofundisa abalandelayo engingathi ngama future presidents ukuthi ukuba ngupresident akutsho ukuthi wenza amacala uthembe ukuthi ngoba ungumongameli awusoze wethiswe lelo cala. So mina ngibona kuyinto ezoyenza ukuthi umongameli welizwe leli le-America kube ngumuntu omqotho kube ngumuntu olandela umthetho. Makuyikuthi amacala ayavuleka for abanye abo president esebadlulayo mina ngiyakwamukela lokho ukuthi makavulwe kodwa abaningi bakhona siyazi ukuthi sebafa so kuyabe sokuthagethe nje bona labo abo George Bush engingathi mhlawumbe umuntu angathi hey uGeorge Bush ulecala lokuthi waqala impi e-Iraq but kuyabe kumele ukuthi kunanzele kukhangelisiswe kahle ukuthi licala na alenzayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi uyisiphathamandla sebandla le-MDC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho. Kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo yeConstitutional Court. Abahlali benyathimi abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leTCCC balokhe bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asifani sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.